Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla zibu 23 Mfufu 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa zimethulela izikhalazo zazo. Ivandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka.
Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo.
Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukane njalo kungqoqompikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Iningi lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende weMelika wokuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 ngezokulima ezigabeni ezintathu zelizwe.
Ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo olukhangelelwe ukufika emahofisini akhe lamhlanje. Inhlanganiso lezi zithi njengoba sokusobala ukuthi ilizwe selabuyela ekusebenziseni idola leMelika sokumele lazo zihole ngohlobo lwemali le. Lezi nhlanganiso zithi njalo kumele umongameli ananzelele ukuthi abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yokuswela imali. Bafake lezikhalazo ezinye ezimbalwa kulolu gwalo. Ivandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe, i-State of the Nation Address, owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo othi umnotho welizwe usuthuthuka. Umnangagwa uthi njalo ezinye ingatsha zomnotho ezivalisa ezamandla ezokwethekelelwa kwelizwe lezokulima zikhangelelwe ukuthuthuka kumalanga alandelayo. Uthi ukuhlaliseka komnotho sokubangele ukuthi impahla ingasathengwa phandle kwelizwe ngobuningi njalo imali yakwamanye amazwe isitholakala lula elizweni. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi amazwi kaMnangagwa awasiloqiniso.
Uma sikhuluma ne-economy sikhuluma ngama-statistics ngokuqala lokho. Uyathembisa ama-civil servants kakhulu amatitsha namadokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo. Kambe kule minyaka emingaki ama-professionals esidla ingqoqo zomlomo. Yikuthenga isikhathi uyakwazi ukuthi khathesikhathi esiminyaka uyaphela kube lokhu liviri eyabe lokhu eligijima ndawonye. Ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mithetho emitsha abathi ngama-bills. Ye, siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaxotshwa ephalamenti abayithi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphonga udobha omunye bamfaki yona le party eyabixotshwa umuntu bafuna ukuthi kube ne-bill enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axotshwayo azabuyela. Akunalutho okukhulumileyo thina edesilalele sisithe engxenye uzaxolisa imisebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lomgadi. Into ede ikhuluma lapha yikwethusela iZimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela imsila benganakani.
Manje lina njengebandla lithini?
Sicela ukuthi amahlabi zulu bonke uma ubaba lekhuluma karalalele beze ukuthi uhumutshe amanga anjani. Khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasotsha yiwo asehola imali okwedlula amadokotela. Silobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS. Umbalisi lo dokotela abalama degrees sahola $10,500. Yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa nsuku zonke besithi kulama sanction. Lokhu ingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcine sebelandela ipropaganda.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bathukane njalo kungxoxo mpikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump loBiden bathukane phezu kwendikimba ezithiyeneyo ezigoqela abake babhuqana ngazo kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala ezifana lomkhuhlane we-COVID-19, ukuvikeleka kwenhlelo zokhetho ezitheni zeMelika, indaba zempilakahle, ezomkhathi kanye lodaba lokubandlululwa kwabantu abansundu. Ingxoxo mpikiswano le ibiyehlukene leyakuqala ngoba ababili laba bebengathukani njalo bebengavimbani ukukhuluma. UTrump loBiden baqale ukukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump esithi kumele kuvulwe ilizwe njalo ethembisa ukuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usuzatholakala. Kodwa uBiden usole uTrump esithi wehlulekile ukuvikela uzulu kulomkhuhlane. Bakhulume njalo ngodaba lwabo kuza eMelika olwe-immigration. UBiden ethembisa ukuthi engakhethwa uzatholisa amaphepha abantu abedlula i-11 million abaseMelika ngaphandle komthetho.
Within 100 days I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people.
Ngingakhethwa ngizaphuma lohlelo engizaluthumela eCongress phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukutholisa abantu abedlula izigidi ezilithumi lanye amaphepha okuhlala kuleli.
We owe them.
UTrump yena usole uBiden esithi ufuna ukuvula imingcele yelizwe kungene lesigebengu.
Catch and release is a disaster. A murderer would come in.
Uhlelo lwe-catch and release luyingxabangxoza. Ababulali babengena kuleli. Obhinya labo babengena kuleli. Abantu abangalunganga bebengena eMelika babanjwe bakhululwe.
They don't come back, Joe. They never come back.
Bekhuluma ngokubandlululwa kwabantu abamnyama, uMongameli Trump uthe akakhethi bantu ngombala njalo uthe kunenge asekwenzele abantu abansundu.
Nobody has done more for the black community than Donald Trump.
Akula muntu osephathise abantu abamnyama ukwedlula mina, mhlawumbe ngaphandle kuka-Abraham Lincoln. UObama loBiden kabazange bakwenze lokho. Ngaguqula mina ukubotshwa mahlayana kwabantu abensundu.
uBiden waphikisile amazwi kaTrump esithi ulobandlululo. Uthe yena ulohlelo lokuthuthukisa abansundu enganqoba.
We have to provide for economic opportunity, better education.
Kumele sibaphathise ngenhlelo zokuzithuthukisa kwezenotho, ukuthola imali yokusungula amabhizimusi.
Ababili laba bachukane njalo ngodaba lomnotho lokusilela kwemisebenzi. UBiden esithi engakhethwa ufuna isisebenzi esihola imali ephansi, sihole i-$15 ngehola. Kodwa uTrump uthe lokho uza kujiyela kubaqhatshi lakuzabelo. Izizalwane zeZimbabwe ezibukele ingxoxompikiswano le zithe ihambe kuhle kakhulu ukwedlula ingxabangxoza yakuqala. Nango usopolitiki umnumzana Dan Moyo.
Abantu bakaTrump bazojabula kakhulu ukuthi at least uzamile ukuthi abehave, kazange enze into avamise ukuyenza, kusho ukuthi bamkhuzile. UBiden on the other hand, I think he umaintaine i-status sakhe, wapusha izinto ezibalulekileyo kakhulu.
Omunye njalo usopolitiki umnumzana Tim Ringai laye uthi abamacele omabili bajabulile ngendlela uTrump loBiden abaqhube ngayo. Kodwa uthi kaboni bekhona abantu abazavota abalakho ukuguqula umqondo ngabakuzwileyo kulingxoxompikiswano.
Ama Republicans azavotela uTrump, we know that, and then ama Democrats azavotela uJoe Biden. But okwakathesi kade sebelwela khona ngama independents. So ngibona uJoe Biden ngathola ukuyiadvantage anyana.
UTrump loBiden bazaqhubeka ngenhlelo zokudinga usekelo kuZulu sokusele nje insukwana ezingatsho lutho ukuthi kwenziwe ukhetho mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo weStudio 7 ngiseWashington.
Lamukele ngezandla zombili umbiko kahulumende welemelika ukuthi ugatsha lwakhe lwe-USAID luzaphathisa abantu abafika phose ingxenye yesigidi 490,000 phansi kohlelo oluthiwa yitakunda lolwe amalima ezigabeni zeMathebelele North, Maswingo leManicaland. Embikweni owethulwe ngolwesithathu, i-USAID ithi inhlelo lezi zigxile kumfundiso yezokulima lokunye ngendlela yokuthi abantu beziselele bengalindeli ukuholiswa ukudla. Inhlanganiso ye-Care International yiyo ikhangelelwe ukukhokhela uhlelo lwetakunda endaweni ezibalisa iChibi, Zaga, Buera, Lemutare, njalo olwe amalima loko luzaqutshwa eCholocho, Lupane, Wange, Binga, Lenkayi. Ukuze sihlaziye ukuthi inhlelo lezi zingaphathisa okunganani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezokulima.
Umuntu ogalulayo uyabavelela, sengitsho lakuyo inqodi. Luqondile ebantwini abathwele nzima njengabantu baseZimbabwe, ngoba intanda nephela iyamukela ingabe yini eyabe ikuphiwe ngobana abazali bayo kabakho. Ingayekela ukwenza njalo ingafa ngalolo suku kade bengabamba umoya okwensukana ezithize, mhlawumbe ozekuthutshe okunye okungcono. Inani leli lezigaba zelizwe hayi angikhole ukuthi sibili abaningi bazazuza, kodwa ke kakufanani. Baningi abantu kulezo zindawo njengoba ilizwe lonke vele lidinga ukudla. Kodwa ngiyabuyela kulelayo lokuqala ukuthi abantwana bomnyanga bavele baqathelana ingqondo lentethe.
Zikhona ezinye yini inhlanganiso ezincedisayo okutsho ukuthi zingaphathisana laleyi kungaba lomahluko omkhulu?
Kuzadaleka umehluko lalezi ezinye inhlanganiso lanxa sezilutshwane ezisaphathisa abantu ngobana udubo lolu selithethe isikhathi eside lokoma lokho abantu bengavunile uthe masimini lo mbhuqazwe lo owe-COVID uvalela abantu ezindlini okuthi uthi ubuya ngabo uyakhwela uhulumende kalalutho ngitsho leziphaleni lalaba babenika uncedo abanye baba madolonzima uswela imali abanye njengoba lo hulumende ngathi uyabasongela kodwa bona babasasele sekujwela i-social welfare bangabambana le-USAID kuzadala umehluko
emphakathini lapho kukhethwa kuhle yini ukuthi ozathola ngulo ongasoze athole ngulo
naso-ke inkinga sithandekile lamahlabezulu nxa into le ingabanjwanga kahle izabe iyisakavukela umchulo wesidwaba ukukhulunywa kokuphela ukuthi bakhona abanye omazibeka abathi lanxa sekubuya into enje babe sebethatha into le bayiguqule bayingenise ezikhundleni zabo abalazo ezombusazwe aluba into le yenziwa kahle kungela ezepolitics phakathi kuzasiza kakhulu kodwa-ke kulabanye abacabanga ukuthi bona yibo kumele benze konke okwenzakalayo ngoba nabebandlela ubusayo lo uzibani kabamthande lanxa engabe egogekile lanxa eyintandane yeyougogo wakhe uyisemkhulubani abakiwo basekele ibandla leli elingayisilo elibusayo yikho lapho uzaphambaniseka khona ngakho mina ngombono wami ngithi aluba bonabo abaletha uncedo bazihambela bona bahlangane mhlawumbe lamakhansila labasobhuku labalisa bangcono-ke labo nxa kuhlangene bazikhethele bona babeke imigomo abayifunayo ukuthi bafuna ukwenzekale lokhu lalokhu lalokhu babe sebekubuye uluhlu lwabantu mhlawumbe nxa isikhathi sivuma babahlalele phansi bababuze bona abanikazi boncedo babe yibo abazikhethela abantu kungaze kwathiwa abantu kabakhethane kulokwethuselana lapha emakhaya kulokuzondana kulokuxabana kulokubandlululana akusoze kuyendawo endaweni ukuthi kusize abantu ngagcina kudala ingxabano ezinkulu kakhulu ebantwini
lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima exoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 esegwanda lezempila kahle libika ukuba kulabantu abangamathumi amabili lasikhombisa ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa obhubhileyo ebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ababanjwe leli gciwane abalithumi lasikhombisa ngabesigaba seMathebeleland South kuthi abayisikhombisa ngabakobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama elubhekise elupane lapho azagcoba khona abaphuthe izifundo zabo lamhlanje. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lezinduna zesigaba seMandebeleni kusasa bexoxisana ngendubo ezibhekane nalesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lithi owayengukhomisari wegatsha lwabatsha kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Godfrey Senengamu obesesitokisini okwamalanga alitshumi uze waphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezilitshumi $10,000. Umahluli uDavidson Foroma usole umantshi uNgoni Nduna ngokuncitsha uTsenengamu ithuba lokuhlawula ibail esithi wayemele aliphiwe leli thuba njengomuntu owayezinikele emapholiseni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani, njani? Siyabonga ngokungena ehlelweni. Mina ke ngikhuluma ngakho, ngikhuluma ke ngezo ma-church ukuthi hayi kuyabonga uNkulunkulu nxa esethelile umusa wakhe iCOVID-19 yabuyele emuva. Siyabonga imithandazo kayande indawo ngezindawo iCOVID isinqobe eZimbabwe ingasihluphi. Siyabonga sesiyikhonza kancane kancane nje khonokho kodwa siku-short distance. Siyanxusa ukuthi-ke sifaka amamaski singapho ngokukhonza sesikhululekile. Afakwa amamaski abafundisi ngezindawo ngezindawo bakhuthaza abantu bafaka amamaski angaphefumulelani umoya omubi ukuze umkhuhlane bebuyele emva. Ngiyabonga.
Sinjani zihlobo Studio 7 ngona ngapho thina siyaphila kancane ngapha udubo uphila. EZimbabwe kuyadutshekwa, yeyi kungenziwa njani? Mina ngilapha eMidlands, eMidlands lapha kwenziwa njani kupho ukuthi nje njakho kwaloko vele kurongiwe ukuthi kakuqunywe ilizwe phakathi laphakathi sizibonele engxenye amaNdebele kathi singaphila ngcono. Ngiyacela bakithi ngani kuthiwa bantu bakomthwakazi ngani lingabambana sibambaneni sonke nje kube into e-A1. Sigqume ilizwe lethu la sizibonele udubo lwethu ngoba udubo lwethu luyabe lungolwethu.
Balibonani Studio 7, nina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7. Siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise. Sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo, thinethu imilayezo ayivula. Siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali. Sesicela lisicelele umnankabi wabantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kati kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila, ngoba khathesi abantu wabethu bahlezi phansi abafundi sinje singabazali. Kodwa imali yokubanika ukuthi baholise ngalayo, kodwa yokubangcwabulayo kathi kwenzakalani? Siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kabaholise yona. Abantu abethu behambe ezikole, ngoba sinje abantu abethu abafundi bahlezi ezikole. Ngapho sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala, bazabe bebhalani lokhu abazabe bekubhala. Siyacela bakithi lathi kuselizweni lapha eZimbabwe kona siphathwe kuhle, phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana, ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyikuhlonipha thina abantu, sokuyikuzenzela nje kuphela. But yona iyabe ivele ngaphi US dollar le 500 yokuthi bangcwabe esethuleke ukubane baholise yona? Angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-500 US dollar leyo ukuzingcwaba, bazagwanisa ukuzingcwaba, ngoba nxa yethe ebaholisile bazavula amapholisi abo ngayo imali naleyo. Iyabe inenga kakhulu, engathi abangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba, bazazingcwaba labo. Akula muntu othe ngafehlile kungcwatha. Siyacela sibili ukubane baholise abantu abethu lathi beqalise ukufunda. Siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo, uhambe uyefika khona ngale kumnankabo. Futhi besicela ukuthi eholise ababalisi imali nale ofuna ukubangcwaba ngayo, babanike baholise. Siyacela bathi sithi phambili ngawe TK, phambili ngawe Maphuphe, simalawe asikuthini loba ngaphi sihamba lawe. Bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi, silawe Thokozani kuphe. Wathi awula balandeli sigcwele, baza kubona sesikuvotele. Babehamba bekhuluma amanga lapha besithi sibambise uThokozani into one, sebambene loChamisa besenze ukuthi bethatha amavoti. Abantu bana abakaChamisa bathi phambili ngoChamisa bekhuluma amanga besenze ukuthatha amavoti kaThokozani. UThokozani ulabantu, singacabangi ukuthi kalabantu.
Livuka njani basakazi baka Studio 7? Okhulumayo nguDominic uStambe, okuhlala ngisePitoli ngisengomsebenzi. Basakazi bami, kunento engayitholi kahle ngesizwe sakithi, especially ngapha eMandebeleni. Please sivotela abantu bale eMpumalanga and abasenze lutho ngapha esayidini lethu, benzela bona le. Kanti siyovula nini amehlo sizwe sikaMtholazi? Sivula nini amehlo? Asiyekeni wonke lamaphathi lawo, akusiwo wethu waseMpumalanga. Asibhekeni into zethu zakwaMthwakazi, siyekeni into zaseMpumalanga. Ayikho into vele abazosenzela yona. 40 years besihluleka. Buka manje, otisha abadli next, amaphoyisa isicathulo sitshekile, kodwa kuthiwa kunegovernment. Hayi, asivule namehlo Mthwakazi. Ngiyabonga.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo Eddie Dlovu, buya obhewula, Bhewula Ward, eMatopo South. Matebelele South. Siyabonga abasakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Dungamile siyabonga kakhulu ukusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo lendawo zabo ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa sodwa. Siyekele ukulwa sodwa sixatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wentu ukuthi kusuke ngaphi kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawo okuthatha ubasa ehlathini futhi. Basala futhi sitshana sodwa thina sodwa. Bona ababasikhokhelayo esibalandelayo sibasekela besise ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela koBulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona? Kade siBulawayo isidolobho elingcolileyo into engakazibonakali. Akusayenzakali sokuqhamuka lokuzeni likhorela into engakaziyo ibonakali koBulawayo. Nxa abantu bonaba ababuya bezofuna umsebenzi befike laphana beqhatshwe sibavudele futhi thina abantu. Kanti abantu bakithi banjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni sodwa, sisapote into yakithi, sisapote ubuhithi. Sike siyekele ukuzizonda, ufana lokuzizonda lokhu esikwenzayo. Ugijimele ukuyathanda omunye umuntu engeke ukusize ngalutho. Ake nisisapotaneni sodwa, nxuse futhi lamaqembu ezombusazwe akithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane. MDC kamakhuphe, izaphu, MRP, zonke nje ama-ansa, amaqembu wonke la ahlangane, ahlanganise abantu bakithi sibe leparty A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga basakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye, kube lesuku elihle.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi
+1 202 465 0318. Dani makiwa nyali tanda uba lichipipi isikuwa zako na sitipu austalele kensi ya lapaya enzalu wakona dapes kota na bendi enka iba ya ntanda dami nyaba tanda.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo zikhokhela. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala eziyisitshiyangalombili zilobele umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lwezikhalazo. Ibandla le-MDC Alliance selicothoze umbiko ophathelane lomumo wesizwe wethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo lisithi ngamanga. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bachukene njalo kunqonqompikiswano yabo yokugcina phambilini kokhetho oluzenziwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.